Umbiko osanda kukhitshwa nguhulumende wakwele Botswana uthi abeZimbabwe abangene kulelo lizwe bedlula inkulungwane ezingamachumi amakhulu ayithoba minimbili i-800,000. Lokhu kuphose kube ngamachumi amane ekhulwini ezivakathi zonke zamanye amazwe zabangene eBotswana nyakenye. Ugwalo olutshengisa inani lezethe lukhomba ukuthi umngcele wePlumtree kanye leRamakhabane yiyo ephithizelayo owudlula eminye imingcele eBotswana. Lolu gwalo luthi kulabantu abayinkulungwane eyodwa abangena eBotswana nsuku zonke bevela eZimbabwe besebenzisa umngcele wePlumtree. Noma nje iBotswana isithi inani leli likhomba ukuthi abantu laba yizethekeli, isizalwane seZimbabwe uJames Hlatshwayo uthi laba ngabadinga imisebenzi ngoba lazivakathi ezingangena ngenani eliphezulu kangaka malanga wonke.
Actually okwenzakalayo ukuthi abantu labana asoma tourists, it's a misclassification. Abantu labana they are economic refugees. Ikuthi nje eborder ngale abantu bayakwazi ukuthi ungabhaluthi you are seeking employment nxa ungena kwamafomu akhona afilwayo, ungabhaluthi you are seeking employment awungeke ungene. That's why everybody writes ukuthi bangama tourists benabantu they are visiting friends or relatives.
Kukanti uCaston Love uthi inani leli bufakazi bokuthi eZimbabwe umumo omnotho awumanga kahle.
Inani leli elabantu abangu-1,000 ababalwa bevele elizweni leZimbabwe besize eBotswana litshengisela ukuthi khona umumo mubi eZimbabwe. Njalo inani leli esilolodwa elabantu abangenayo lapha, kulabanye abantu abayeqayi uthango beziza ngapha ama-illegal immigrants, yona inamba yawasikwazi ukuthi bangayi, kodwa utshengisela ukuthi izinto azimanga kahle.
Inani labangena kwele Botswana elanyakenye lehlile ikakhulu lisuka kuzigidi ezimbili nxa kuqathaniswa lomnyaka ka-2014 ngemva kokuba ele Botswana lomise imithetho yokungena kwabantu ibanikeza amalanga amalutshwane. Isitshengiselo sokuthi inani lalingasizwe zivakatshi zinombolo ezikhomba ukuthi phakathi kwabangu-800,000 abangena kwele Botswana abangaphezu kwe-700,000 baphindela ekhaya kungaziwa ukuthi inani labantu eliphakathi bangaphi. Kufaniselwa ukuthi phose izigidi ezintathu zakwele Zimbabwe sazaphuma elizweni ukuyadinga ukuziphilisa emazweni angomakhelwane laphetsheya ngesikhathi umomo omnotho kanye lwezombusazwe ungacaci. Ngingumathini Gwenya owendaba ze-Studio 7 ngisabulungula Botswana.